iziphatha amandla zeyikokheshi zithi lokhu kuzaba ngokwakuqala elizweni ukuba bezimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-ecocash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ufika atsho inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini lapho efika kuma-toll gates kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo isiphathamandla se-ecocash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara
umuntu kumbe ni-customer kufanele a-prefund i-akhawunti yakhe eyezinara ku-ecocash menu ngajala u-*151 ahambe ku-make payment ahambe ku-common payments kumbe niku-regular payments uyabona lapho kubhale khona zinara or pay zinara angangena khona phela uyabona lapho kubhale khona pay token athathe imali from i-ecocash wallet yakhe ayifake ku-wallet yakhe ezinara yama-token so nxa esedlula nje kuma-token kule mali u-akhawunti yakhe yama-token lapho ngokukhuluma nje inumber yakhe and then abama-token bathe bamdidakthele imali yakhe kuzinara wallet yakhe kuthatha less than 10 seconds umuntu azidlulele njengazange akhathale ngokudinga imali kumbe nokuswipe kumbe nokwenza
ulandisa phezu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula lindlela yokuhlawula kuma-toll gates
izikhalazo zabanikazi be-ecocash lina ama-custom abese bekhathele besithi khona hhayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asiyela ama-bank cards abaningi bangikhona babhenka kwi-ecocash so bebekhathele sibile besithi nosibelani lisidingele i-solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-toll gates sisebenzise i-ecocash yi-reason yangikhona yena le esiyenze sabambana lezinayo
isikhulumeli sezinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano
uzananzelela ukuthi abantu abaningi abatshayelayo balama-cellphone iningi labo balamalayini ayizamabili abe-econet amalayini balawo and abaningi bakhona ba-registered kwi-ecocash akusela sona-ke isidingo sokuthi behambe bethwele imali leyi endlutshwana ababeyithole lapho abayithole khona sebezayisebenzisa kwezinye izinto
lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye-Southern Region Trading Company SRTC unkosikazi Nomandobe ngesinye seziphathamandla kunkampani ye-SRTC
i-focus yethu kakhulu ngeyokuthi sikwanise ukusolva or ukulungisa amaphutha akhona emhlabeni wethu ezimbabwe so sisebenza kakhulu le-government sisebenzisana lezinara sisebenzisana le-CVR sisebenzisana even le-ZRP siyabumba ama-solutions amatsha what we do is we create ama-systems from scratch so akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzela izinara siyakusebenzela i-ZRP ukuphumelela kwe-client yethu ukuphumelela kwethu
kunje lindlela isetshenziswa kuma-toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamathumi amabili lasithupha ilizwe lonke amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles Chivi, Dema, Esgodini, Eskbank, Wange, Inkomo, Lions Den, Lutumba, Mashaba, Lamanye. Nimele isitsho 7 nise Harare, nini Mavis Gama.
Dina sina joga, kauya nisi mapata. Kemikari, no sakana mo paina ri mapeta, apeta, silovareta, silovasya bhiti akwita.